Udaba olulandelayo lulotshwe nguMotletswe Mando, intatheli yezindaba ye-Alternet ekoBulawayo kule Zimbabwe. Ingcweti zithi elezimagweka lilungiselelanga ubunzima obulethwe ukuguquka komumo womkhathi. Ukuhluleka kule Zimbabwe ukulungiselela ukuntshintsha komumo womkhathi sekuhlolisiswa kakhulu ngesikhathi lizwe libhekane nendlala lonyaka ngemva kokusilela kwezulu. Uhulumende esithi kanahlelo zokwenqabela ubunzima lobu. Abalimi bemaphandleni abayibo abalima umumbu omningi odliwa nguzulu babhekane nesivuno esiphansi ngenxa yokusilela kwezulu kanye lokutshisa kwelanga okuya kuqansa. Ukusilela kokudla okuhlasele ilizwe lonke ngemva kwesivuno esiphansi sokubangele ukuthi uhulumende aze lenhlelo ezibhekane lokuguquka komumo womkhathi. Unyaka ophelileyo ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima lakhipha umbiko othi ilizwe lilime ukudla oneleyo. Kodwa ukusilela kwezulu ebelikhangelelwe ngenyanga kaDisemba ngomnyaka ophelileyo liqale ukuna kwezinye indawo zelizwe ngenyanga kaMvimbitho lunyaka okwenze uhulumende wehlisa inani lomumbu ebelikhangelelwe ukuya esiphaleni selizwe. UThembiso Mkhwebu, umlimi esigabeni seGwanda, uthi asakwazi ukuthi izulu liza kuna nini. Nanko liyaqala nje yena sowahlanyela kudala ngomnyaka ophelileyo. UNkosikazi Mkhwebu uthi umumbu wakhe woma kudala izulu elizayo leli alisancedi lutho njalo kangeke eqalise kakutsha ukuhlanyelela kathesi. Loba eliZimbabwe belithe lenelisa ukuhlanyela ukudla okweneleyo ngenyanga ephelileyo uhulumende uthe kuzadingeka ukuthi ilizwe lithole usizo lokudla kunhlanganiso zaphetsheya njalo inhlanganiso ye-Famine Early Warning Systems Network i-FuseNet ithi abantu abafika izigidi ezimbili bazadinga ukuthi baphathiswe ngokudla lonyaka. Usizo lolu olokudla alukatholakali njalo lokhu kuza ngemva uhulumende esevimbe inhlanganiso ezimeleyo ukuthi zisebenze ezethesa umlando wokuphatheka ngezombangazo. Ekuthakazeleleni ilanga lokuqakatheka kwamanzi ele-World Water Day ngenyanga kaMbimbitho, uMongameli Robert Mugabe wathi ukuguquka komumo womkhathi sokuphazamise kakhulu inhlelo zokulima. Wengeza esithi ukusilela kwezulu sokubangele ukuthi isiphala selizwe simi manzondo. Ukulima kule Zimbabwe kuphathiswa kakhulu ngamanzi ezulu. Into ezifana nokuthelela amapulazi ngamanzi aphuma empompini kudinga imali eningi engeneliswa ngabalimi bemaphandleni. Amazwi kaMongameli Mugabe aletha ubunzima obutsha kunhlelo zikahulumente ezokwabela izulu umhlabathi. Ukuhluleka kwelizwe leZimbabwe ukwazi ngezomumo womkhathi sokutshengiswe njalo lugatsha lwe-Meteorological Service Department yona esihluleke kaningi ukwazisa abalimi ukuza kwezulu. Ngomnyaka ophelileyo uhulumende uqale ukukhulumisana lezinye inhlanganiso kuze kulungiswe inhlelo ezikhangele ukuntshintsha komumo womkhathi esebenza ndawonye lenhlanganiso ye-Climate and Development Knowledge Network. Ukuhlolisisa okwenziwe yile inhlanganiso ye-Climate and Development Knowledge Network kuveza ukuthi eleZimbabwe lizabhekana lokutshintsha kwesikhathi sokuna kwezulu, ukuqansa kokutshisa kwelanga nobunzima obufana nezulu likazamcolo kanye lendlala. Inhlanganiso le ithi njalo ukusilela kwezulu kuzehlisa kakhulu isivuno sezilimo ezifana lomumbu. Inhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe Regional Environment Organization ithi sokunesikhathi eside ilizwe lingenanhlelo eziphathelene lobunzima kubangele ukutshintsha komumo womkhathi. UThaso Machimgura wenhlanganiso le uthi asekubonile ukuthi uhulumende ebengelanhlelo zokuhlolisisa nezokutshisa njalo lokuntshintsha komkhathi. Uthi njengesibonelo abalimi abancane bemaphandleni lokhu bengazi ukuthi baqale nini ukuhlanyela nanku baqhubeka belandela imikhuba yakudala loba okuningi okuphathelene lomumo womkhathi sokuguqukile. UMnumzana Matingura uthi uhulumende kumele eqoqe ugatsha oluzahlolisisa amacebo okulungisisa lokhu okuzaphathisa uzulu. Iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ziyavuma ukuthi kuningi okumele kwenziwe ukuthi kuphathiswe abalimi abancane abafana noNkosikazi Mkhwebu ngoba bengela lwazi mayelana lokuthi baqale nini ukuhlanyela. UBiatha Ndlovu osebenza nabalimi ephansi kogatsha lukahulumende olubona ngezokulima uthi uhulumende uphakathi komsebenzi okhangelelwe ukulungisisa ezomumo womkhathi kanye lezokulima ezithola amanzi ezulu ngoba isivuno esiphansi sisho ukuthi ilizwe lizabhekana nendlala. Unkosikazi Ndlovu uthi kodwa kuningi okumele kutshelwe abalimi bemaphandleni ngoba belokhu beqhubeka bengalaleli ukucetshiswa ukuthi bantshintshe isikhathi sokuhlanyela.